Endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Morgan Tsvangirai uthi uZulu uhlutshwa ngokwenziwa yiCommission yeZimbabwe Electoral Commission engaphumele egcekeni ngokubhalisa abantu abazavota. Ilizwe leBotswana lithi ukuvalelwa ukuthi kuthengiswe inkukhu zeZimbabwe kulelo lizwe akwenzanga umonakalo omkhulu. Sizaxoxa lo nkosazana Lorraine Dube okuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship. Abenhlanganiso ebona ngezokulondolozwa kwabaphila legciwane elizweni National AIDS Council bathi akujaziswe abantu abathi bayenelisa ukwelapha igciwane lengculaza. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni. Abezombangazwe sebeqalisile ukukhankasela ukhetho oluzayo. Abantu beZimbabwe bazimisele na ukukhetha umongameli welizwe wesifazane nokukhetho oluzayo. Lingakhuthwa ngezemidlalo, siyihlolisisa okwenziwe liqembu lama-Warriors ngempela viki. Ku-Livestock lamhla sixoxa ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Umnumzana Morgan Tsvangirai lomongameli Robert Mugabe sebeqalisile ukukhankasela ukhetho lolo. Lilibona njani ukhetho oluzayo? Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-302-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930-6065-15460 lagu 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp lagu Facebook ku VOA Ndebele.